lingali tshona njani izulu kandaba mthwaka zomuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Cassius Jaiza Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa siqoxa ke ngekhefu lePasika Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba.
Ye mnumzana iPasika. Ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenza.
Abantu abanengi nje abaZimbabwe zesola la bakhona beSouth Africa ngoba abahlala ndawonye iCommunity 1. Babonakala inengi yangikhona abalo ukujabula abanye bazenzela amaphathi ezindlini kodwa abanye inengi yalabo abangathandi into zakathi ngezokugidagida bakhanya besenza inkonzweni basebathethi khona manje besithakazelela ilanga leli lapho according to Christians esikholwa kukhona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. Sabantu abaningi basezinkonzweni lami ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida ukumnandi lokunye kunjalo kodwa kungela kukhonza ubona njani nxa ukhangela uqathanisa lekhefu lePasika lena
kufanele pasalo nangathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda uqala umnyaka njengoba thi siqeda uMathi banasinda uqala umnyaka into ezifuna izimali zayo eziningi abantu abakatholi isingathi breathing space ku finance lapha so into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hayi indabulo bayise muva bafuna ukubhadala ama school fees bafuna ukubhadala ama rent lento esinjalo njalo umnyaka uqala kunje kuthi yena ngoba ngo December abantu abane bayabethole la bonus bethole nokunye okunjalo basebenza inyanga yonke basiva ukuthevelwe bayagida abantu abaningi kakhulu ngothi ngokuphela komnyaka kodwa iPasika ikhanya ngathi i-decent kulokuthula kakhulu okukhona loba nje abantu behamba ngokuningi kodwa kulokuthula ukukhompela kwi-Christmas akukho kanti abantu bayagida ilanga livele phuma hayi indawo nje ezimbalwa kodwa eningi ngakhona hayi kulokuthula ngeiPasika kathanisa le-Christmas
manje bona abaya ekhaya ke ukuyahlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu le-Christmas
abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ePasika njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo abanye bahamba khonapho izolo abanye bahambela muhla abanye bacine bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and bayezafika ebhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhosa esemdima ayikakhuluma ngabe efikele ngolwesibili kumele basemsenzini so amalanga abalawo bale 2 days ezifree isaturday lesand i-Friday i-Saturday day i-Monday i-Saturday so abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti ukhisimusi kunamalanga amaningi abanye ngama 2 weeks abanye ngama 3 weeks esekhaya kwathi sabantu abaningi bathumele izimpahla kodwa hayi nakhona bahambile njengoba sizebhotele kulabantu abaningi kakhulu
ubona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi balinanze njani ilanga lekhefu lePasika leli
abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bayandabanjalo kuma social soccer siyadala ibhora lokubhekana into eziningi nje kunengi abakwenzayo abantu abanye ngesikhathi kothi ama clubs amanye athile kumbe ngamaphini amadirectors osathi into ezinjani lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma ngakho kodwa inengi yabantu amaChristians basemachurch khona manje la kusasa la kusasa isonto la ngemande kodwa laba abangangeni church hayi abanye bakhona basendaweni nje ama social activities abawenzayo abazijabulisa nje bawuthinyama baphuza utshwala kanjalo
hayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavaleli isiZulu
hayi ngiyabonga abaleleli kube le Pasika enhle siziphathe endleleni
hayi lathi sibonge Loge bekungumnumzana Cassius Jaiza Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa besixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilaye